Ekhuluma emhlanganweni wezinduna eHarare izolo, uMnumzana Chiwenga uthe uMongameli Mnangagwa ufana lenkosi Mono Motapa, ngakho kasozavumele ukuthi achothozwe. Induna uChirunye iphume kumfanekiso ebulenjini beinternet isola inkohlakalo eselizweni isithi kumele ilungisiswe. UChirunye uthe umkhulu webutho uMnumzana Philip Valerio Sibanda kumele enze okwenziwa kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngo-2017. Ngalowo umnyaka uMugabe wasusa embusweni ngemva kokungenela kwebebutho. UChiwenga uthe kasoze avumele lokhu okukhulunywe nguChirunye.
Akwenziwa lokhu, siyezwana na, sisonke na, lokhu kwenziwa ngabadakwayo. Kulelizwe akwenziwa lokhu, silomongameli oyedwa nguye esimpha inhlonipho. Lokhu okwenziwe yinduna uMringi siza kuhlolisisa.
UMnumzana Pride Mkhono ingcwethi ecubulunga ezombusazwe uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba unguntando kayiphikiswa.
Ukwethuselwa kukachief wemasvingo lo uMurunyi yinto eyangisayo kakhulu isuka kuvice president welizwe, ngoba sesikhangele ukuthi njengomuntu ovice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokhu abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe, ngoba ilizwe phela leli alisilo likaMnangagwa edwa, hatshi ngelabantu bonke, njalo abantu balamalungelo ukuthi bebe bekhuluma lokhu abafuna upresident engakwenzi kumbe akwenzi. Ngakho indaba enjenge yo-corruption le egcwele eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecollegini le-University of Zimbabwe uMnumzana Mlindelo Mancinshana uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba ibandla elibusayo leZANU-PF yilo elibangela inkohlakalo elizweni.
Okwenziwe ngumsekeli kamongameli ubaba uChiwenga ukuthi ayethusele induna yemasvingo ngokusola langokuchothoza inkohlakalo, lokhu kuveza sobala ukuthi abanikazi benkohlakalo ngobani. Abanikazi benkohlakalo yiZANU-PF, ngoba akula phela umuntu ozasola umuntu osoli corruption. Umuntu uyasola i-corruption kodwa bese yethuselwa njalo ukutshela ukuthi hayi uyisoleleni corruption. Lokho sokuhle kwaveza ukuthi umnikazi we-corruption yangkhona yibo abadala laba.
Isikhulumeni se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi lokhu kutshengisa ukuba induna kakumelanga zilandele iZANU-PF.
Njengebandla le-MDCT sithemba lokhu kuzakuba yisifundo kuzinduna zonke. Kwesihlala sibatshela khona ukuthi akumelanga babe ngabantu abaziphatha njengabasekeli bebandla lezepolitiki lona, ikakhulu lona leli eleZANU elibusayo. Izinduna kumele zibuse abantu ezigabeni, zigxile kokomdabuko. Yikho lapho ezilamathuba khona okuthi zikhulume konke ezikubo nayo emphakathini.
Lokhu kugcizelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Induna uChief Marunye owazalwa ngebizo ukuthiwa nge-FIAC unoda wafa, waba lesibindi waxwayisa uPresident Mnangagwa ukuthi engayekela abantu besenza i-corruption kakhulu kuZANU-PF lakuhulumende uzaluza ngo-2023. Ngalokho uChief lo wayekhuluma iqiniso ezama ukuncedisa isihlobo sakhe njengoba esithi ungumalimane.
Induna eziningi eZimbabwe zibikwa zibanjwa ngamandla ukuba zisekele ibandla leZANU-PF ukuthi lezi eziphikisayo zandise ukuxotshwa, njengalokho okwenzakale kunduna uNdiweni wentaba zinduna. Imizamo yokukhuluma neziphathamandla zikahulumende kumbe ibandla leZANU-PF ngalolu daba yehlule. Ucingo lwesikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Tafaza Mgwadi belungasatshelwa. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.